ababalisi abatholanga izigi component kuma salaries. Last time kwe kwenzakala futhi ukuthi kona abaningi vele abatholanga, khanya ngani kuyadependa la ma-banks kumbe ai okwalathe sasazi ukuthi i-problem ingaphi sibili, because thina as a union ne-progressive teachers union of Zimbabwe sike sabhala incwadi sicela ukuhulumende ukuthi asitshele ukuthi kuhamba njani, ukuthi kona abanye bayathola i-US izig component but abanye abatholi. Unfortunately up to now asizuzanga impendulo okokuthi kona i-problem ingaphi sibili. So kathesi sebephindile futhi ukuthi kona abaningi abatholanga ama-zig component of i-salary, and abaningi bayakhala kakhulu because okuhluphayo kakhulu ukuthi kona ababalisi bayabethethe i-square rate leziyana ezi-deductwa through i-salary service bureau. So abaningi bangikhona vele imali leyi ayibuyanga. So ama-creditors laba kathesi sebelandelana lababalisi, ababalisi abasakhwanisa ukubhala imali leziyana, and ama-creditors labana sebefaka ama-interest, and loku kuyadisturba kakhulu ababalisi, bayakhala okungayenziyo okokuthi kona asazi ukuthi kona kuhamba njani. Okudanisayo kakhulu yikuthi kona akula any explanation ebuyayo nxa kule expectation, and then i-expectation leyana kukhanya sokuba la ma-problems and okwakathesi asazi siqonda ngapi.
Baba Nyawunzi, ngubani esingathili-ke lakhuluma laye okuhulumende ngodaba lolu?
Sike sakhuluma lo Tawunganandoro, uspokesperson o-Ministry of Primary and Secondary Education uTawunganandoro kuhesi conference ye-PTUZ. Yena wathi yena hayi, mina angivunyelwa ukukhuluma ngendaba zemali because mina indaba zemali zikhulunywa nge-Ministry of Finance. So ukuthi kona kuhamba njani, I'll be going above the board kumbe not following i-protocol. So kasinikanga impendulo. Unfortunately uminister was represented and we could not get any information from anyone. So kathesi mina as u-provincial coordinator, this is the only information engilayo ukuthi kona abalisi bakhulu badanile ukuthi kona abazuzanga i-zig component of i-salary kulama banks amaningi. Sike sayenza i-survey as a union and we find that more than 75% of ababalisi abazuzanga, except only a few ama banks like ECBZ ikanya batholile, but amanye ama banks wonke laba Agribank, I think labo NMB, kuba bona izig component ayikho, and up to now akula any explanation.